Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lwegugurawundi.
Udaba lwezakhiwo lenye impahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugurawundi soluvuselelwa njalo.
Van Dishi. Tovoka kuhangana tilimu vangeli ledu lakanaka zvingapa mukatitila kuti tihuke mikumbulo tizive kuti tonwendeze kwanema shona andovoka ndili wewa the 7 kamasendu.
Ivandla lemthwakazi Republic Party lithi selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathebeleland South.
Okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi ngabe sasele gcikwane bamekele hambe emakhaya lapho kubana kufika igcikwane selingena abanye abantu.
Lanxa inani lababanjwa igcikwane le-coronavirus lisehla elizweni jikelele, isigaba seMathebeleland South lokhu sikhokhela kumanani abantu ababanjwa igcikwane le-coronavirus. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwezakhiwo lenye impahla yevuyo lezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugurawundi soluvuselelwa njalo. Lokhu kulandela ukwethulwa kwalolu daba edale lephalamende ngomela isigaba semagwegwe kuleli dale umnumzana Anele Ndebele webandla le-MDC Alliance, owathi kumele babuyiselwe impahla yabo abebekuvuyo lezibra ngoba udubo abakulo lezinsuku lubangelwa ikhonoko. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Iphithule Maphosa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ibandla lezaphu lihlala likhuluma njalo nje malanga wonke ngendaba ezigoqela amaproperties awezaphu lawezipra athathwayo. Asikhulumi sikhangele amaproperties kuphela, sikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lwegugurawundi ngoba siyakwazi ukuthi amaproperties ethathwa kwakuqalisa umbhuqazwe i-operation yegugurawundi okwagcina kusiwa ngumbhuqazwe wabantu bezaphu labantu besindebeleni kwele Zimbabwe. So sihlala sithi akulungiswe indaba yegugurawundi, njalo ukulungisa indaba yegugurawundi kugoqela ukubuyisela ama-properties ezaphu ngokuphelela kwawo ngendlela athathwa ngawo ngomnyaka ka-1982. So siyajabula ke uma abahuquluzi bama-properties ezaphu sebethola ithuba, sebethola lesikhathi njalo bekubona kuqhakathekile ukuthi bekhulume ngendaba yokuthi babuyisele impahla abayithathayo. Sike samuzwa ubaba uChinga Dube emalangeni ethi okwenza kwehlula ukubisela ama-properties ukuthi amazibra awabambananga akusikho qiniso lokho. I-division le i-sponsor iZANU-PF ngoba bengafuni ukubisela ama-properties ethu. So siyawafuna ngokugcwala kwawo kungabi lama-conditions njalo awathathwanga ngoba singabambananga, athathwa ngoba sibulawa, athathwa vele ngoba ibandla lezaphu lingafuneki libulawa.
Manje njengoba imizamo ikhanya ilokhu isehlula esiyenziwe phambilini, kuyini eselukhangelele ukukwenza?
Ikhona imizamo ehlukahlukeneyo eseke yayenziwa, njalo ikhona imizamo eqhubekayo. Ikakhulu kuke kwaba lombono ukuthi mhlawumbe kungayiwa emthethwandaba, yaba khona imizamo ukuthi kulungiselelwe lolu hlelo kodwa ke siyananzelela ukuthi laphana kwakudlalwa ipolitiki njalo sisuka sibe lama problems ekulungiseni indaba zethu ngoba indaba iyabe ipolitical njengayena le yaziyaphu lezilele lezano PF lele lombuqazo weGugurawond ipolitical in every form kodwa sisuke sesi expectwa kumbe sesikhangelelwa ukuthi sisebenzise ezinye indlela ukuthi silungise le ndaba endlela esigoqela legal system indlela esigoqela abo parliament lanilane kuba nzima ukuthi kulungiseke kodwa ke izaphu libandla elithanda ukuthula izaphu libandla elithanda ukulandela imithetho njalo libandla elingazwani lokudlanga udlwangu la ngokudlephana kodwa sikhangelele ukuthi udaba lolulungiswe ngayiphi indlela nje noma yiphi indlela esikufunayo ukuthi ama properties ezaphu ebuye endaweni yawo njalo undaba loGugurawond okuyisisusa sendaba lulungiswe
umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selibumbe amanye njalo ama structures esigabeni seMathebeleland South endaweni ezibalisa iGwanda, Mzingwane, Filabusi, Bulilima East, Bulilima West leMangwe. Ibandla leli lisanda ukuqhuba uhlelo olufanayo ezigabeni zeMathebeleland North. Asizweni okuningi ngalolu daba kumgcini isihlalo waleli bandla eMathebeleland South umnumzana Vincent Mabhikwa Moyo exoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Uhambo lwethu beluluhle kakhulu eMath South Province. Usekelwa abantu bayasisekela njalo abantu bayasiyamukela bayasizwisa. Masi babuza kubantu ukuthi kathi kungani lalingayivoteli iMRP kulelo khedo oludlulileyo. Abantu bakhala ukuthi babengayazi, babengayizwisi. But kwakathesi ngendlela esiba abayizwisisa ngakhona bayizwisisa kahle kakhulu ngoba ilwela amalungelo abo.
Ama-structures siyawabumba mpela yonke lapho esihamba khona ama-structures ayabumbeka. Siwabumba kahle ngabantu abaphuma kuZanu, abanye baphuma ku-MDC. Esikujabulelayo ukuthi abantu bakithi bayatsho ukuthi no. Selisisizile lathi sesilento engeyethu. Ungananzelela ukuthi wonke ama-party nje akhonayo khona lapha eZimbabwe. Ngama-party wonke akhokhelelwa ngabantu baseMpumalanga. Ngaleyo ndlela abantu bathi sebethole ipart yabo yasekhaya bayabalwa yebo yi abantu ba 2-3 abangakaboni lapho siyakhona abangakakuzwisisi kodwa labe sihlangana labo hayi bakwamukela njalo asifosteli umuntu sikhuluma iqiniso njalo iMRP safundisa ukungakhuluma amanga lapho esihamba khona sibeka iqiniso njengoba linjalo njalo abanye bathi thina siyabandlulula iMRP kayibandlululi umuntu thina sabandlululwa kudala sabekezela for 41 years sibandlulula hlala singama vice deputy vice this sabaleka abanye bethu saya ku-MDC ku-MDC vice wesike kathi suku lama vice 3 so sasesibona ukuthi no kuthi thina abantu beMathebeleland vele kasibalwa phela la asikho so ma singabali ngcono sizenzele kwethu so esikwenzile ikhonoko ke ukuthi silandele iqembu le-MRP abantu bayalithakazelela sibili come 2023 lizabamba umlomo wangaphansi.
Lo ngumnumzana Vincent Mabhikwa Moyo umgcini isihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland South obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale. Asizweni izakhamizi ezibalisa umgcini isihlalo waleli bandla eBulilima West umnumzana Herbert Nkomo weMadlambuzi unkosazana Miriam Leya isakhamuzi sika Ward 7 eMasendu uMandlovu kanye lomnumzana Dube weMasendu obikwa ezakwenelisa iminyaka elikhulu eyokuzalwa i-100 years ngenyanga kaMpalakazi bona lo umnyaka othi ufisa ukubona okukhankaselwa yileli bandla kufezeka engakachiyi lumhlaba.
Umzabalazo uyakhula sibili noma besingela sikhathi lento zokuhambisa kodwa abantu bayamukela sibili esingagazisi ukubona kungenzeka na kungaqhuma kunje ngilesibindi sibili ukuthi abantu bakithi iloba ngabezano Hayi abanye sebekhathele ngokuvotela into engahambiyo.
Ndimi mire emundleya. Totibokela kwazokwazo titinzimu umupe maha tindile mbeli. Ngobe swingeno sekwatawa titukwa. Hayi tawa tigwadziwa kwazokwazo. Thank you very much.
Vandisi. Ndisi vanhu. Toboka kuhangana tilimu vangeli ledula kanaka zvingapa. Mukati tila kuti tihuke mikumbulo tizive kuti tonwende zegwanema shona andoboka ndili wewa the 7 kamasendu
ndoboka nasi ndiligele mugubungana la mthwakazi ndibokela kuti ko pamwe tove vanhu vo vano khona vo kuti vana vedu veve nechedza chakanaka tibokela nemwanedu mkhululiwa hakati tila chinhu chati chenjedza taboka
oh ndiya kukala sithwele kanzima ngale babantu siloka lati siyancenga sikhuleka kuNkulunkulu ukuthi enqe engancedisana la umsebenzile siyaswela ukuthi singenza kanjani uzame konke okuyabe ubona ukuthi amadlozi kumba akuvumela zama ngiyabonga kakhulu akulanto engiyikhuluma eningi ngiyabonga umusa nothando
labo ngabalandeli bemthwakazi Republic Party. Lababanjwa igciwane le-coronavirus lisehla isigaba seMatabeleland and South lokhu sikhokhela amanani elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba izolo kulabantu abayithoba munwe munye 9 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele. Abangamakhulu afika phose amathathu 285 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba seMatabeleland and South sona sibe labedlula amathumi ayisikhombisa 72 ababanjwe leli gciwane. Siqoxele sakhamuzi sesigaba seMatabeleland and South umnumzana Solani nje emnyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla le MDC Alliance othi umumo wegciwane le-coronavirus usunganeno kulesi sigaba.
Baba Gandhi okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke. Umumo okhona eMatsouth walomkhuhlane eCovid uyayehla kakhulu emakhaya ngoba sokushisa kathesi. Silokubonga uNkulunkulu ukuthi kungaba kube njalo uyehle kakhulu ungabi khona ngoba okwenzakalayo ukuthi abantu bazamile abaningi bahamba bayahlaba injection yokuvikela ukuthi nxa uthola lo mkhuhlane ungabi namandla emzimbeni wakho. So kuba ngcono sibili kakhulu indawo eziningi akusafanisi ngale nyanga lesivela kiyo ka-August kube kunzima kakhulu kakhulu emakhaya umkhuhlane ubuze ngamandla kakhulu. So kwamanje hayi sibonga inkosi eyiyo ephakamise ukuthi kube ngcono singazinjalo ukuthi ungcono bakhona lobo uza goqela zonke indawo kodwa eMatsapi kube ngcono kathesi.
Sike sezwa ukubana kulabantu abedlula amakhulu amathathu ababaleke lapho abagcinwa khona kuma quarantine centers. Usunjani umumo?
Baba Gandhi endaweni lapha abantu abagcinwa khona kwenzela ukuthi igcikwani asebelalo lingahambi lefika kwabanye abantu. Izindawo abazibizwa bathi ama quarantine lapha abagcinwa khona laba bantu okwakuqala abantu kakhulu emakhaya engunanzeleleyo thenga singcwaba inyanga eledlulileyo saba lombuzo kakhulu kubantu kade bekhona behealth ukuthi kubangelwa yini ukuthi abantu basuswe ezindaweni lapho kumele begcinwe khona babe semakhaya ngoba yikho okubangela ukuthi umkhuhlane ugcwale indawo yonke yena kekho lo yedwa umzali ongathi umntanakhe umfo wabo isihlobo sakhe sisendlini sisodwa singasakhona ukumuva lapho esihleli khona eyekele ukubana eyekiso nxa esiya kuye lowo muntu uthola lowo mkhuhlane. Sahlaba umkhosi sibacela ukuthi bangavumeli abantu ngoba abantu kade sebecela bethi hayi mina ngingcono ngifuna ukuthi ngiye quarantine ekhaya ukuze beseduze lekhaya. Kakhulu abantu babalekela indlala ngoba nginanzelele kulezi ndawo ke ngihamba kizo lapho embangcedisa khona ukubathwalela inkuni ngoba akula nkuni abantu laba ngabe kuleyo ndawo mele befuthe mele abantu laba bethole ukudla so uthola ukuthi kona babe khala ukuthi bafuna ukuzenikezwa ukudla ibene ihlobo zami zibe zikarantayile sibili ngazama indlela zonke ukuba namanikezo okudla so sananzelela ukuthi kona bagcina bekhulela amanesi kakhulu emakhaya bekhulela abanikazi bakuleyo ndawo ukuthi thina sifuna ukuya emzini yethu abanye bagcine sebebaleka babaleki umuntu engakasili amalanga angakafiki okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi engabe sasele gcikwane bayamekele hambe emakhaya lapho kubana kufika igcikwane selingena abanye abantu so iqiniso abantu bayabaleka.
Umnumzana Solani nje eminyama moyo yisakhamuzi sesigaba seMathopeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umfundisi wenye isonto enaleni emangweni webubi lemuli yakhe basinde engozini yomlilo ngemva kokuba izikliwi ebezifuna ukubathathela imali zehluleka ukungena endlini zaphosela amabhomba epetulo endlini yabo yalumatha umlilo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi sokuqhamuke ukudonselana kwempahla kamuyi umnumzana Parents Shiri owayengumphathi mtambo wezokulima. Kubikwa imuli yakhe isithi inotho kamuyi ikhanya isisiya ezandleni zabanye abantu abangafuzanga bayithole. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela abasakazi khona ngapho eAmerica. Ngiyalibingelela kakhulu ngomusa ngomsebenzi eluyenzayo, umsebenzi osinika indaba zeqiniso lezamanga. Konke siyakwamukela, siyabonga ukulalela Studio 7, umlaleli weStudio 7 wensuku zonke. Indaba zeqiniso leyo zengamanga, konke siyakuthatha, konke kurayithi, siyabona iziqiniso sibona zengamanga. Konke kube ngokwethu, siyakusixwazululela thina. Hayi khona emaphatini ngapha ekuvoteni, ngapha ekuvoteni. Yikona phele problem lakho. Angeze ukuthi babakho ehleze ekhaya engasebenzi. Sekuthiwa akuvote, sekuvotwa ukuthi akuvotelwe ukuthi ubabakho emsebenzini. Wena siyavotela ubaba next door ukuthi emsebenzini wakho babehleze ekhaya engasebenzi. Sosethi babakho ubabakho kahlalo siyavotela ubaba next door ukuthi esebenza ephilisa imuli yakhe labantu abakhe, ephilisa abantu abakhe lesihlobo zakhe. Wena eza kwisihlobo zihlezi. Ubabakho ehlezi lo mamakho lo abazali bakho bonke lesihlobo zakho zihlezi zingase so siyabavotela wena ukuthi behambe emsebenzini, wena abakho besala ekhaya. Ngibona ngani into embi? Asevoteleni omaphathi angithi esindebeleni, mhlawumbe bengaze bethole umsebenzi labo bazasisupport. Akula mdala babathe ehlezi wavoti wasebenza engayazi ukunakekela abantu abakhe. Ubabe usanakekela abakhe abantwana obazeleyo, ayikhona be-next door. So manxawona nolindebele usiyavotelela umuntu wasesishoneni le, uwinsa abantu abasesishoneni le, badozele emsayidini zabo, badla bona lesihloko zabo labantu ababo. Manxa bengasutha bona esesishoneni kulaba zasinika khona esendebeleni. Wena lobo ungazovota ngumndebele, vela kulalutho vela abalwaziyo lokuthi wena ungibavotele, vela kulalutho abangakupha lona. Kudla bona abama-MP lamakhansela kuphela yiwo abasendebeleni, lina libavoteleyo ngisho elikubonayo lizohlala lisithi nywenywe everyday. Hayi akulalutho engalutsho lami, ibe into imphosele khona okuncane. Uma ngiqhubekani lapha ePlumtree ngokuphila, ngisiphilela eGwala eButswana, ngiphila ngiseButswana. Ngiyabonga msakazi.
livuka njani balaleli be studio 7 lonke ngezindawo ngezindawo libingelelwa nguNhlanhla ose France Town eBotswana. Mina ngingowemalunku elupane duze leSt Paul duze lesitolo. Ithi ngibingelela umama wami uNhlanhla khona phana kwaMatshivovo. Lo nkomo RJ ngithi komo unjani mdala ukuphila. Lo ndevula ngaphana sathulani ngithi mdala usaphila yini. Ngithi nyabuya ngamdala ngekhisimusi ngizolenzela okuhle lonke khona lapho. Siyabe sigida ngaphi lo nyaka badala bami. Ngibingelele lo baba ekana elusulu kondani ngithi mdala wasala njani uyaphila. Ngithi ngizakuvakatshela khona ngapho mdala ngekhisimusi sizogida sonke.
Ye, siyalibingelela njalo ku-Studio 7 nabasakazi bethu. Lani balaleli be-Studio 7 Mahlabezulu eZimbabwe, ikakhulu ngapha emhlukulweni wamaNdebeleni. Siyalicela bakithi lingalandeli uma abantu laba ababuya laba ngesikhathi sama-election sebekhuluma ulimi olumnandi sebesithi bona yesi ngabakomthwakazi basifuna ukuthi silenzele umbuso wemaNdebeleni. Hayi hayi, ake sime lokhu. Sesike sakwenza lokhu kulomama uMakhuphe lapho ubuyile ngenjongo yona leyo wangani uyaphazamisa abantu, kodwa kucine kuphelele ngapha, kuphelele sesiHarare sebemhluthunela umbumo intambozise MDCT sebemhlangana ngempama sekathesi kunje usesiya kumaduku usezama ukuyamanga lo maduku sebemdlalisa umalalisa sebesithi hayi hayi mgogo hayi wena hamba kuphela wena uyokuba ngu-vice president sizawuyilungisa leyo ndaba eyalungiswa ngubani. Singakulandeli lokhu bantu, asihambe siye register sivote, sivotele i-MDC alliance ekachamisa lapho kunochamisa khona lapho esikhona. Lingezwa lingakhohliswa ngabantu laba abathunywa izayo
amavuko ntu-7 labalaleli bawo ngixawukazi ngibeamangixawuka zendaba zezanupf government le yakwazi ukuthi kadivele imfundo iqakatheke njani ebantwaneni. Kusilophosa umnyaka abantwana bengafundanga okutha wagrade 7 uform 4 form 6 ababhala amamhloliso bafanele babhale ngoNovemba. Babhalani bafundeni? Yena uThabela lo secretary lo education lo basitshele ukuthi abantwana bafundeni. Engasitsheli ukuthi yena abantwana babhala i-COVID azange iphambanise lutho, azange ivale lutho. Ayisibo yini abahlala phansi bavale isikolo? Ayisibo yini abamisa imfundo? So bavala ukuthi abantwana bengakrash. Pho manje namhlanje sithi akulayo i-COVID i-lockdown akulayo lutho elimisayo kwakuvulekile. Bazama ukutshela ukuthi bathini yena umnangagwa labantu bakhe. La umnangagwa kaphoqa kuphendule la eMazulu. Ngoba kunje ukuthi vele abantu abaphezulu abasibusayo la abafundanga. Umnangagwa akafundanga wafoja i-degree lelo. Uthi uyenge akafundanga wabhalelwa la i-degree le-doctorate lelalo wabhalelwa ku-Jonathan Moyo. So ngoba bona babhalelwa abantu bethu babhalelwa mbani kabaphendule yena uThabela nalo kaphendule wavele kubhanda lo kaphendule yasitshela ukuthi kona kumbe uMonica Mtshwanga kumbe Auxilia Mnangagwa basiphendule njengoba bethandi besithi kona abantwana babhala lonyaka kabasiphendule. Yimi kuKrujnevu la ngukrujnevu engikhulumayo Krujnevu.
Sanibonani, sanibonani ba kuStudio 7 zinkokheli zonke. Ngiyabingelela okhulumayo ke uRich Nyoni wase lupane endimimbili kuwathi ngathi i-village. Ngithanda ukulibingelela lonke bantu bakithi elingabaphathi bohlelo. Sithanda futhi nokubonga kakhulu enisenzela khona izinsuku ngezinsuku. Ngithi ngeke ngidlulise nje umlayezo omncane kuye wonke uZulu waseZimbabwe. Engithanda ukusho ebantwini bakithi nonke nje ukuvota komuntu kubalulekile empilweni, kuyinto ekhupha umuntu ekuhluphekeni uma ungabe sekuhluphekeni. So engikusho ukuthi abantu bonke benginesicelo sokuthi umuntu nomuntu akwazi ukuthi uyaya ukuyoregister ukuvota. Singabi lokho esikhuluma nje ngokuthi siyahlupheka kwathini kwathini. Ukuvota yikho okubalulekile ukuthi umuntu akwenze ukuze kulolo hlupho akulo mhlawumbe angaphuma, ngoba ivoti vele yiyo into efaka umuntu empilweni ayidingayo. Ngithanda ukuthi nonke bantu bakithi sibeni ntonye senze ukuthi sikwazi ukuthi siregistile ukuvota. Njalo okunye engizobuya ngikusho futhi ukuthi kuzinkokheli zonke elibheke indaba zokuvota kunenkinga esukube khona ikakhuluma sokuvotwa lapha. Kunabantu abathunyelwa kuma polling station okuvotelwa khona angamaphoyisa. So amaphoyisa lawa into ayenzayo ukuthi bona mangabe kukhona abantu abadala loba ngithi abangakhona ukubhala makufanele ukuthi ayomkhomba ukuthi ufuna ukuvotela liphi iqembu. Abantu abadala nabanye nje mhlawumbe ngithi abantu basemakhaya kakhulu basuke abese siba novalo lokuthi ngoba sokunephoyisa eduze so mhlawumbe mayifuna ukuvotela mhlawumbe ngithi iqembu eliphikisayo umuntu omdala loba ngithi umuntu ongakwazi ukubhala abese sethuka ngoba iphoyisa lisuke limela eduze. So kusala ukuthi angazi ukuthi yini into engenziwa ukuthi abantu laba bangakhona ukubhala bekwazi ukuvotela amaqembu abawadingayo ngoba iphoyisa mase lime eduze vele umuntu usesuka ebe novalo olukhulu lokuthi akasakwazi ukuvotela iqembu alithandayo. Bengicela nje mangabe kukhona abangakuzwa lokhu bakuhlolisise bakubone ukuthi kungenziwa ngayiphi indlela ngoba ngiye ngabona esikhathini esedlula abantu abaningi bagcine bevotela indawo abangazithandi ngendaba zokumelwa ngamaphoyisa eduze. Ngiyabonga abantu bakithi. So ngathi nje le message ingafundwa ukuze abantu bazi ukuthi ukuvota kuyikho okubalulekile empilweni. Singakhuluma size sitheke imlomo kodwa uma singazange sayovota ayikho into esingayenza. Ngiyabonga.
Ingcwethi kwezempila kahle kwele Melika zibikwa zingavumelani ukuthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu eyokuvikela igciwane le-coronavirus na. Ezinye ingcwethi zithi kumele kuqale kuhlatshwe wonke umuntu amajekiseni amabili kungakaqalwe ukukhulunywa ngeyesithathu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ngcobo. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMaryland lapho ahlala khona.
Umumo wagciwane lokhu umubi iganga lonke nje khonapha eMelika nje lomhlaba wonke kakhulu lokhu wabuya umkhakha lo abawuthi i-Delta variant. Bathi ke lo mkhakha lo uyaphangisa njalo ukuthi usuke komunye umuntu uye komunye uyamemetheka ngokuphangisa. Ikani khonapha futhi lakho hayi siyakubona inani belilokhu likhwela nje kodwa kule viki ephele sengani hayi seliqala lalo kungathi selisehla mbijana kodwa hayi umumo mubi. Iqiniso
sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa ama club ama gym lokunye kunjalo njalo abantu bayalandela na imigoqo yabezempila kahle eyokuqhelelana lokugqoka ama mask.
Indawo eziningi sezivuliwe zenezo ezifana lama gym nje lokuchechiyeneyo njalo bathi abantu mabengena kizo kumele begqoke ama mask. Kodwa kuqathele ukuthi sikhumbule ukuthi lapha eMelika imithetho yakhona ayifani lizwe lonke kuyaba sokusiya ukuthi umuntu uhlala kuyiphi indawo. Lapha eMaryland bavele bathi lobungena esitolo kumbungena ku-gym kumele ubegqoke i-mask. Kodwa ungakhangela kulezi indawo ezichene ezifana labo Florida lapha bathi khona abafuni khona ama-mask. So ngakho lokhu kuyachiyana. Kodwa ngifuna futhi ngisho ukuthi okunye sekuvuliwe yizikolo. Mina njengomuntu osebenza ezikolo abantwana bonke sebephendukile abaningi ezikolo lapha eMelika eMaryland kuyafunakala ukuthi begqoke futhi njalo ama-mask nalawo. Ikanti kwezinye indawo abavunyelwe ukugqoka ama-mask sokusiya ukuthi ukuphi njalo. So siyabona ukuthi yelo into eziningi lokhu zisalwa zivulwa kodwa njalo futhi igciwane lalo lala limemetheka. Ziningi izikole sezivaliwe kumbe kusothi abantu nabake befunde bengikhaya ngoba omunye wabuzile esikolo elegciwane.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe isihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika.
Sunday. rekoda e tawuni ingoma yakho
singaqhibi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lwezakhiwo lempahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugurawundi soluvuselelwa njalo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathebeleland South. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela sonto elijukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.